ngidlala ikhona ikhulile ndi asikho emathebeleleni ngijini kuphela kule ndlala khona khona ithayilize lo mntu kanti ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise njengana olalong pre-social welfare bekubhalwa nebhugugu lama-vulnerable kuthela ama-child wedded families but from next week uzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kule hlupho elimangalisayo lenza ukuthi abantu benedeke lenezwe nguhulumende ukuthi bethole izinto kusika ngokuthi umuntu lefemili onganani ma ulaumama lamuntu labantwana ababili yakuthola khona ukukudla ma uzaba ulo mama ulabantwana kumbe afika eight yakuthola ukudla kulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona moya ukuthi kule ndlela emangalisayo kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi nsuku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizile ngentengo enkulu kangako.
Kunzima okumangalisayo, kunzima kunzima uhulumende esengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle akulatshani iminyaka eminingi edlulayo nangakule drought sesiqale ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo-ogasetembe bafika phezuzela kula lito zispit le nkomo sezidobha khona ukudla okwakumilile kwahle kwawoma kungakavuthe sesikhangelela ukuthi lapho kuzaba le ndlala yezifuyo kube le ndlala yabantu lenyaka so kulobunzima sibili and yiko uhulumende sethi mabe program ukuthi elisi kugejwe amabholu kumele kula amabholu khona kufakwa ama-card gator scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo umuntu esefikane uthole igreen nedikele khuzenda manje kunakho.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amadlovu kwakugejwa sibele kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kunjalo kuma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka
kunzima sibili kunzima yokho kwabesi uhulumende sethe ku-identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma lokungamachibi sekuwoma kekuyangibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yokho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-five daughter scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi mangomidi zingavele kungalakuhle labantu labo bethole ukuthi bezincedise ngezivillage by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'thelo lakuzo.
Ye, nasikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingene khonapho ukuze ncedo.
Yes, uhulumende uyayenza ukuthi ama-stakeholders wona kwinhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenze kuhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.